indlala ikhona kusukela ebantwini sacina sokulesikhathi abantu bengakatholi ama-food handout from uhulumende i-social welfare from ama-non-governmental organizations. So indlala inkulu, but of course abantu bayabe lezinye iindlela zokuphila ngazo. Nxa singakhangela endaweni zenyamazana, inkomo sezisiwa phansi, utshani abukho kwezinye iindawo. Lapho kukhona khona utshani ubomile khonapho amanzi ayabe engekho. So indlala yangkhona inkulu enyamazaneni ebantwini. Even inyamazana zeganga kuhange national park aziyapha laziindlovu lenxa ye-drought, but kwezinye iindawo atleast epasi kungcono ngenxa yokuthi amanzi ayabe khona but malutshwane seludaka amanye amanzi angkhona. So hayi, indlala ikhona.
Iinyamazana zasendle kufa indlovu kuphela yini?
Indlovu yizo ezikanya zibonakala ukuthi njengoba yakwazi ukuthi indlovu inyamazana inkulu, yizo ungathi ziyaafekthwa le ndlala yena le eyamanzi ngokudla nje okumele ukuthi zidle. Of course ziyaphila lokhu ziyizihlahla, but at the same time nokudla utshani, but izihlahla yikho kathesi ziqalisa ukuhluma. But mina so far kuyatshengisa ukuthi indlovu yizo ezifayo. Of course bonyathi lezinye ziyafa lapha nalaphayana, but indlovu they are the worst affected inyamazana.
Inkomo zifa ngokucuba kumbe ziyabanjelwa edakeni emadamu?
Edakeni ziyafela khonapho, but at the same time indlala sinsini yokuthi ziyaswela ukudla lokuswela amanzi. Yazi ukuthi is a drought area iwange district. So le ndlala siyibona ngokwayo iyazibulala inkomo.
Bakhona yini abenelisa ukuzithengela ukudla inkomo kumbe labo abadala imali kayivuki?
Hayi, imizi emlutshwani lapha lalaphayana abantwana abasebenzayo labanye abajayele ukuthi nxa sesifike isikhathi sonalesi bakwazi ukuthi amanzi ayabe ehlupha, ukudla kuyabe kuhlupha, siyababona bayazithengela ukudla. But imizi ebalwayo, imizi elutshwani, abaningi ziyawa inkomo, abaningi amanzi angkhona lawo siyabe ehlupha. Bakwazisa ukugebha imigodi, so inkomo zabo ziyanatha khonaphana emakhaya. Hhayi, ngilezakamizi ezilitshwane engingazibala ukuthi laphalana laphayana laphayana. But abaningi ba-afekthwa, inkomo zabo ziyafa, ziya-afekthwa zile ndlala. So inyama zigcwele lapha emareserva lapha. Mina lami ngiyisakamizi esileyiwodi. Ekuseni ngivuke ngifonelwa labanye bathi kulesithebo ngapha komunye umakhelwane futhi lasikade sikhona futhi isithebo. So hhayi, ziyafa every day inkomo, sesithwele nzima njengezakamizi.
Kukhona yini ongathanda ukukusho kuhulumende lakunhlanganiso eziphathisa abalambayo?
Kuhulumende mina into engayikhuluma ngeyokuthi siyezwa umongameli welizwe suku zonke esithi akumelanga kube le ndawo kumbe abantu kumbe umuntu engasalele emuva in terms of i-development. But siyabona umhluli wamandebeleni especially ewange district, amanzi malutshwane, amanzi kakho. Uhulumende masiphula amasoks akhe ukwenza ukuthi indawo leyi ibe la manzi amaningi, amadama angkhona ayakhwe le ndlela leyana ukuthi ayakwanisa ukugcina amanzi okuthi azanceda izifuyo, azanceda abantu benze amangadi. Kukhanya kulabanye abangayenzi imisebenzi kuhle because kuyukuthi kade beyenza kuhle imisebenzi yabo, especially ama-cabinet ministers in the respective areas esikhuluma ngazo. Kade kumele ukuthi upresident sekwazi ukuthi kuloduwo olwamanzi ewange district, in particular certain areas njengedethe. Idethe, I can tell you, asikasimeli any grain of independence life to say we are independent because lokho siswela amanzi, of which inkomboni iyahlupha ukuthi lihlale kungela manzi ayenelise ukuthi abantu baphile endaweni enkomboni. So uhulumende ngiyakhuthaza ukuthi at least akangeli kakhulu the district of Hwange, sinikwe amanzi ungathi ayakwanisa ukuthi abantu bephile. Labana abakhangela eze-environment and natural resources ukuthi zame ukubona ukuthi even khona ngale parks ama-boards ayayingezelela la zinyamazana zethu because ziyaletha esiliza ngesingizi sithi i-foreign currency. So kungayenza samada means ngokulumende kuyenzeka ukuthi kube lamanzi ayenelisile ukuthi inyamazana zethu ziphile ngokudla kuyamele ukuthi ziyengezele ngokudla kwangkhona. I'm not a professional in that field, but I think abafundileyo bazabekwazi ukuthi yini okumele ukuthi kuyenze. Yinto engayikhuthaza uhulumende laboprofesa ukuthi babone ukuthi bengancedisa njani.